Ngilami ngibonge uthando nokawande. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 5 Nhlangula 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele ANC lithi lisekela umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Aaron Motsoaledi kunyathelo lakhe lokuphikisa isinqumo senkantolo ye High Court esokuthi incwadi zama permits awezalane zeZimbabwe akumelanga zesulwe.
Uma konyane siyamuzwa ukuthi ukhulumela enhlungwini lezwe ezivezwa ngumphakathi waseSouth Africa ngathi singabantu bokuhamba ukuthi sebesizwa sengathi bayenza iphutha ngokusinceda.
Ukukhonona kwabalandeli bebandla le-CCC kobulawayo phezu kohlelo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo kwesatshelwa ukuthi kuza kwenza abanye bengalivoteli leli bandla.
Abantu ngendlela sebebona ngayo sebeze bekutsho mgceke ukuthi bebengakwazi ukuthi ubaba uChamisa laye uzabuya elesihluku esidlule esezanuPF.
Kodwa inkokheli ye-CCC ithi abakhononayo ngabanqotshwa kukhetho.
Siyabona sibili njengebandla labantu ukuthi kulabanye abantu abakhononayo siphinde sithi mayuyu kayilale ngenxeba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele ANC lithi izizalwane zeZimbabwe kumele zibuyele elizweni lazo njalo lithi lisekela umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Aaron Motsoaledi kunyathelo lakhe lokuphikisa isinqumo senkantolo ye High Court esokuthi incwadi zamaZimbabwe exemption permits akumelanga zesulwe. Umsekeli kanobhala jikelele waleli bandla unkosikazi Nomvuka Mokonyane utshele umsakazo kamabonakude owe-ENCA ukuthi kwavela kwaba liphutha elikhulu ekuqaleni ukuthi le-South Africa lamukele abantu bokuza. Uthi lokhu sokulethele izizalwane zalelo lizwe indubo eziningi ezigoqela ukuswela imisebenzi lokuntshontshelwa inotho yazo ngabokuza. Ngokunjalo uthi kumele kuguqulwe imithetho enza izizalwane zakwamanye amazwe zamukeleke kwele South Africa njalo lezo ezikhona zibuyele emazweni azo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Umphakathi wase South Africa nje jikelele ungathi ngesibhunu bathi uheartful ngama foreigners futhi ngathi njengama migrant njengama ZTP holders and in particular amaZimbabwean who are the easier target. So uma konyane siyamuzwa ukuthi ukhulumela enhlungwini lezwe ezivezwa ngumphakathi waseSouth Africa ngathi singabantu bokuhamba ukuthi sebesizwa sengathi hayi bayenza iphutha ngokusinceda. Mhlawumbe lathi kuyindlela mhlawumbe esithi masi landa lolu daba abanye bethu ubathole bentela beklamasa mase kuyukuthi kulezi zinto ezenzakalayo. Ngingatsho ukuthi abantu akumelanga simele lungelo thizane siyabe silalo kodwa nakho kumele sikwenze ngokugobisa nje ikhanda sitshengise imbeko emzini wabantu. Kubi kwesinye isikhathi esikubonayo uthole ukuthi nezinye izizalwane zenza amacala abantu sebengathi umazenzela. So mina ngikuzwisisa from lolo hlangothi ukuthi hayi ingakho sebeze bemsekela uminister wase Home Affairs nxa esithi yena hayi kodwa ke ngizo aphila sebesithi bona no sivumelana naye ngenxa yokuthi mhlawumbe ama gestures ethu egoodwill asathathwa njengama gestures abantu sebezibona ngathi vele kuyimfanelo yabo. Yebo, phela umthetho uyakuvumela ukuthi uma usuhlala isikhathi ube nelungelo elithize, and nathi sathi saphila uma kulandwa amakhothi. Helen Suzman yaze yasho nje ukuthi ayikhalaza ngokuthi mhlawumbe bekumele kunanzelele ukuthi into le inomthelelo onganani. Inzima le ndaba ngoba kuyiwa kuma-elections 2024, migration topic is quite a hectic topic. Esicindezela ibandla le-ANC eliphetheyo ngoba kungabona abo-Action South Africa nabo-Patriotic Alliance babo-Dayton Mackenzie babhizi bakhankasa ngalo lolu daba lwama-migrant.
Ngokungenela kwe-ANC kulolu daba uyatsho njalo ukuthi kuyiwa nje kumavoti udaba lwe-immigration abantu bokuza ludaba olusegudwini ludaba oluphuthumayo oluhluphayo kwele South Africa, kanti kulamavoti azayo njalo singathi kulokuqhaqhazela kwabeZimbabwe kulokwesaba akukakhanyi lokuthi elakusasa labo liminjani lanxa nje inkantolo yapha isinqumo.
Lanxa inkantolo yapha isinqumo abanye abantu ukhanya abasizwisanga isinqumo kasithi sona i-department ye-Home Affairs no-minister angeke bathathe lesi sinqumo. Isinqumo sithi cha, lathatha lina isinqumo kodwa alisithathanga ngokulandela ukuhlelwa kwezinqumo ezithathwa yi-public service. So according to iphaja i-promotion of administrative justice ithi nxa uzothatha isinqumo kumele umnanzelele nalo thatha isinqumo esim-affectayo ukuthi uzoba affected kanganani. Ngesilungu ukuthi wamconsulte, xoxisana naye lizwisisane. Kodwa inkantolo nakhona isithe nansi 12 months yokuthi minister hambe uyokwenza into in a fair process, ukwenze kube fair. Uminista sengaphinda athathe same isinqumo athi hayi sengizwile, kodwa ke still thina njenge-executive arm ethatha ama-policy decision sima kuleyo policy. Kanti ke futhi ke abantu sebemile uku-applya for ama-waiver okusimangalisayo ngemva kokubagqugquzela kangaka nokuyiqoqa usitha nabaphatha amandla ukuthi heyi manje phela ngoba selivalele olu uhlelo abantu bazokwenza njani. Bakwamukela nabo ukuthi no ama-waivers angabenza ukuthi bazweleke ukuthi eminye imigomo abeyehluleka ukuyifeza isulwe bese bengeniswa kuma-mainstream permits. So i-court yona abantu bengabe beyijabulele, kodwa i-court ibapha i-temporary relief for 12 months ukuthi iqoqekani.
Lo-ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ukukhonona kwabalandeli bebandla le-CCC koBulawayo phezu kohlelo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo kwesatshelwa ukuthi kuza kwenza abanye bengalivoteli leli bandla. Kulabanye okuthiwa babelosekelo olukhulu ngemva kokukhethwa nguZulu Mathupha, kodwa kuthe kufika kusibanga sokukhethwa iziphathamandla basuswa ezikhundleni. Omunye walaba kubikwa kungunkosazana Thokozani Khuphe owayefuna ukuncintisa esigabeni seCountry Park, labanye abafana lomnumzana Mandla Nyathi lonkosazana Tendai Nyathi. Sixoxe lelinye ilunga laleli bandla umnumzana Samson Mubhemi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Indlela eyakhethwa ngayo kumbe eyasetshenziswayo ukukhetha abazamele ibandla bengamakhansila kumbe bengo-MP ibuya kithi yabuya iyindlela enhle kakhulu, kodwa sokusekugcineni ayisazange yabanhle njengalokhu esasikukhangelele, ngoba i-first stage kwaba le-nomination stage whereby ama-candidates ayenominethwa abantu beqambe ukuthi kuza sifuna bani ukuthi esimele. Njengokwazi ukuthi umongameli wethu u-advocate Nelson Chamisa wayevele wakutsho mgceki ukuthi yena abantu zabatho ukuthola abazamela izigaba ekhansilini labazamela izigaba eParliament bazasuke ebantwini. So indlela yabuya inhle kakhulu isisiyafike emaphethelweni yikho ikwindlela engazange ibe nhle ebantwini.
Manje ngokubona kwakho kuthiweni kuyini okungenza ukubana abantu bangadabuki phakathi becine bengavoteli ibandla lesi-CCC?
Kanti abantu beZimbabwe sebehlupheke kakhulu and isifiso sabantu beZimbabwe nalokhu kade sebekukhangelele ngendlela umngameli we-CCC we-CCC owabuya ngayo ezibika ngayo ebantwini ekuqaliseni kwe-CCC. Abantu babekuthakazelele kakhulu bazitshela ukuthi udubo lweZimbabwe solufike komlindi wagcina. Kodwa ngendlela osokuyenzeka ngayo ibandla selilomlando omkhulu kakhulu. Yebo, lingathola nje abazavota abalinani elikhulu ukudlula laba abancintisana layo kakhulu i-ruling party iZANU-PF labanye laba bama-opposition amaphathi la afonywa uma sokushiwa ekhethweni abengela amalandelo amaningi. Kodwa ukuwina kwakhona sokunganeno sokuyikuwina kokuthi lapho kulomncintiswano khona kuselakali owinayo. Iqiniso elihle abantu kabasoze behambi beyevota ngendlela ade bephakame ngayo, ngendlela ade bevuke ngayo. Akusela into eba-attractayo or akusela into engaraise ispirithi sokuvota sibe phezulu. Osukuyenzakala ukuthi abantu sebedidekile, abantu abasakwazi ukuthi bengabi bekhethe bani. Abantu ngendlela sebebona ngayo sebeze bekutsho mgceke ukuthi bebengakwazi ukuthi ubaba uChamisa laye uzabuya elesihluku esidlule eseZANU-PF endleleni abantu abafuze bekhethe abantu ababamelayo.
Yona inkokheli yebandla like lakhulumisana layo yini ngalolu daba?
Bokagandi, into eqinisi yenzakele, abantu bakhethwa ngabantu kwaba lama stages ambalwa kule stage ye nomination lapho abantu abanominatwa khona njengoba ngitshile phambilini. Kwaba le stage okwakuthiwa nge-security vetting, umuntu wawusekhangela ucutshungulwa yiphathi ukuthi imbali yakho kupolitiki ibime njani. Kwaba lendaba yema-CVs ukuthi wena vele ulama qualifications aphi, yikwini ongakwanisa ukukuyenza, ule input bani ongayifaka elizweni njengoba ukwazi ukuthi ukubamba isikhundla ufuna ubukhaliphi, ufuna umuntu okufundeleyo.
Lo ke ngumnumzana Samson Mubhemi, lilunga lebandla le-CCC. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, siphinde saxoxa lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Kuliqiniso ukuthi akuswelakali abantu abakhonenayo uma kuleyo mncintiswano. Siyabona sibili njengebandla labantu ukuthi kulabanye abantu abakhononayo. Siphinde sithi mayuyu kayilale ngenxeba ngenxa yokuthi kulezi zatho ezithile. Ngeprocess le kwangenela abantu abaningi esingathi ngama-infiltrators, ababevela kuZANU-PF labanye ababevela kuFAS. Badunga bapromisa abantu abaningi, babapha lezi mali, abakhampena bathengela abantu utshwala. Ngeqiniso kulabanye abantu abathenga kakhulu abantu bagcina bephumelele, njalo kulabanye abantu abaswela inhlanhla ngenxa yokuthi i-vetting yafica engala history ze-activism. Abanye basuka kumabandla amatsha engalaya waphongubuya ku-CC esithi laye ufuna ukulinga inhlanhla yakhe ngenxa yokuthi uma abantu sebefuna izikhundla bayasuka kwamanye amabandla bangene kwamanye amabandla njengoba lalikwazi kulabanye abantu edebele umonzura ama-members of parliament kamonzura akaresign kodwa sababona labo sebefuna izikhundla kwelinye ibandla elisha abaningi baphanjaniswa yileyo kuthiwa beletha umntwana baba ngunumber one kwaba ngabantu abathathu 1, 2, 3 sabathi yibo okuzakhethwa khona oyedwa
bakhona njalo abathi bona kulabanye ababekhanya bezaphumelela kodwa imhlola yikuthi bathe sebesiya ekugcineni emaphethelweni kwaphuma amagama abanye abantu abangayisibo laba ababekhanya befunwa nguZulu lithini lina ngalokho
zinyoka esithi ngama-infiltrators kulapho esabona sokulabantu esingabaziyo sokulama double candidates sacubungula sabona ukuthi abantu laba baphuya imali bathengwa ukuzama ukuphambanisa abantu eHarare ngathi indawo zonke jikelele kakhulu iHarare lakobulawayo sithese sihlolisisa lamagqeda lamapolisa kwakhanya ukuthi abantu laba bantshontsha isimbuli yethu ikhanda likamthethungameli uChamisa balifotokopa baforja amasignature bahamba bayazibhalisa njengabantu be-CCC kumhlophe khathesi ukuthi indaba le isemakhoti sile siyadana ngoba bazabotshwa laba bantu ngoba isignature baforja baphinda baforja isimbuli yethu bayifotokopa thinethu yayiglose engafotokopa ngizama nje ukutshengisa ukuthi kwaba labantu abaningi abangenela kuprocess ye-CCC yikho ke abantu abananzelele ukuthi uzabona omunye umuntu ongazakela imbone nguye sesithi umele i-CCC kuwade ethile noma kuconstituency ethile
lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende usephe imvumo izinduna kunye labalwa impi enkululeko amaovet ukuthi baphiwe izabelo emgodini yokwemba amatshe aligugu. Iphephandaba leNews Daily lilodaba lokuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uselaye abalandeli bakhe bebandla lakhe ukuthi bengayekeli ukuya emihlanganweni yebandla leZANU-PF nxa bebanjwa ngamandla kodwa ebhokisini lokuvota bangalivoteli leli bandla Kumanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp
Studio 7 lichona njani badala hayi thina siyachona ngike ngikhuthaza abantu bakithi ukuthi ngesikhathi sesifikile ukuthi siyevota sihambe nini ngobuningi ukuze silungise ilizwe lethu elingamanxiwa silungise amanxiwa lana senzakele ngesizathu seZANU PF please sihambe siyevota ngobuningi sibeyihlobo zami silungise ilizwe lethu lelane lihle sibuyelene amakhasi ehlala phansi sokule msebenzi please sihambe siyevota sibe ngobuningi sibili ngoba liyazi izinkulumo the leader yeZANU PF lapha enza khona amarali into khuluma vele azithi umuntu lo wasomuntu ongavusilizwe inkulumo zonke azikhuluma yaso inkulumo zomuntu ophilile kahle kahle same siyevusilizwe lethu sihlobo zami ngobuningi bethu kuze sibe nenhlala kahle kusasendlela yabantwana labazukulu bethu ngiyabonga kakhulu okhuluma ngusipana ngole mtsana ngiyalikhuthaza kakhulu sizame nini sihlobo zami sonke nisambe nini sibe vote
Studio 7 linjani basakazi nana balaleli be Studio 7 ngufeli iqinisa lo okhuluma wasejabhiwa elupane ekana hey kwaze kwabana kwa anga kwalo ubaba badunguta kwashe musaka lo wasebhinga lo ethi imgwaqo ubaba umnangagwa lo baba wabo lo uyayilungisa imgwaqo ikuphi kutha kwashe wena musaka ikuphi imgwaqo elungisiwe ongathusuka ngomgwaqo webay bridge ongenisa imali usiya eBlawayo umgwaqo webay bridge loya ufile ma usuka eMakhado usiya bamba iwest ufile umgwaqo usuka ewest usiya eGwanda ufile umgwa wakuziye ngene eBulawayo angazi ukuthi wena kutakwashe Musaka loyo leyo mgwaqo okhuluma ngayo angazi noma yini ukhuluma ngale mgwaqo ehamba phezulu ngoba lena niyaphapha phezulu nabo umnanga gqabeni uthi uyawuthi owe owakithi le elupane oyelupane nje ufile wonke wonke ngaze ngaba ngabamba amathumbu ma usuka eselusi lapho eKenmore umgwaqo ufile ukufa ukufa ngibuyele futhi emuva ngiye kobhinisi ufile ukufa umgwaqo uziye ukuthi phakathi efalls ufile ukufa angazi ukuthi wena kutukuta kwashe Musaka uhamba kuphi uhamba phezulu lwanga ongaboni umgwaqo ukuthi ifile onkai road bafile ocholocholoto oplum road bafile kanti nihamba kuphi nina elithi imgwaqo iyalungiswa hayi bantu kodwa abantu bezani kwazo naze nafana ngamanga bantu bakithi asivukeni siyevota sivoteleni sikhipheni le izana ngoba amanye amaphathi angasakhonanga ukubhaliza asivoteleni ile sikhipheli izana sivoteleni uChamisa iphume lezana
37 linjani basakazi domthwakazi jikelele bakithi ngiyakwazi ukuthi la lezibali kodwa olendlebe uyezwa ngiyasikhetha yabona amazwi ka lobani lo tobani intatshela izindaba le eGwanda ngake ngakhuza sicela ke lesikhuzeleyo into leyo yokusibiza amajawundi kasiyifuni kungani kanti sithi emajawundi neGwanda nxa ithatha esematope engatsho ukuthi imhlobo bani kambe bonke abantu bengathi intatshela izindaba yeplumtree kona ngisemakhalangeni eplumtree kuyabe kuyini khona ukuthi sibizana ngemihlobo njalo amajawundi avele abantu beGwanda simajawundi athini kanti kuthatha ngaphi khona kokwinto kwakhelokho afuna ukukhulisa cela kasihloniphe ngoba nyakana hlanga ngizathola inamba yakhe ngizamtshele ezinzima inhlamba ke ngingaba samhloniphi ngoba into yakhe le kasiyifuni kakahloniphe uyintathela indaba ahloniphe kanti ngabe eGwanda kuphela kuyathini indaba efuna uziqenya ngento engasiyo kanti ngasifini ukusibizwa amajawunda asikwazi ukuthi amajawunda anyamazana abani siyacela inhlonipho kulo mfana lo ongalahlonipho ongazinalekanga ngiphinde ngicwalisele laphana inkulumo kamnankagwa kuthiwa unike abakhubazekileyo ubanike amapulazi amabili kanti vele yona umsebenzi wepulazi kuye uyayazi ukuthi kuyini isibili indawo lezo kuthiwa amapulazi lezi kayisizo ezilambisa ilizwe na ngoba zingala msebenzi alokhu ezinika nxa enika ubanika iganga bayenzeni nxa kuthiwa abakhubazekile balamandla nganani abangasebenza kulolo pulazi kulokuthi amapulazi la azame ukuthi avuse ilizwe ngamapulazi isilima lesi esibusayo lesi abanye besibona njengomuntu okhaliphileyo lokhu besafuna ukumkhetha konje ukuthi awavusa ingqondo lo mbusi lo kagcwalanga akuncede ukuthabisa abantu abayizilimo siyabanika iplasi ezaba liganga nje lokudlala lihleli ngicela ke lisikhuzelele umuntu noba liyibalanga mbili libalile ngicela ke lisikhuzelele lo ubaba lo ujaha lo akasihloniphe
Studio 7 linjani siyalibingelela lonke indawo lendawo labantu bezimbabwe bonke sisithi qhubekana ngomsebenzi omuhle eliwenzayo ukusisakazela indaba ezilohlonzi ezinhle ezenza ukuthi sivuleke ingqondo sibone lathi sibe le future lamehlo okubona izimbabwe yethu enhle njengomuntu ofisa ukuthi ngibone izimbabwe yami enhle elo ebukeka enhle especially ewangi mina ngisewangi ngilesifiso sokuthi aluba kuthiwa abantu bangaziphatha ngendlela eright especially abantu bamahonda labantu bezimoto ezincane indlela abagijima ngayo akusatshengisa ukuthi ngabantu abanakekela isizwe sabo labathanda impilo zabantu kumbe abathanda impilo zabo besicela kakhulu ukuthi aluba kuthiwa lo mthetho ungangenela ngoba umthetho abantu sekubonakala ngathi umthetho abasawuhloniphi lapho kubhalwe khona ama road sign ukuthi ispeed ngu-40 la kuma roundabout umuntu uthole ihamba ngo-100 uma ihamba ngo-80 uma ihamba ngo-60 lapho kubhalwe 40 khona bagijima lokwana kungayenziwo lokuqumela especially ngake ngibone ku-roundabout laphana i-roundabout esinumber 1 ewangi abantu baqumela nje bephomba ukuquma nje khona phana bequmela bengenela so mina ngokubona kwami asizameni ukuthi abantu besiziphatheni kahle singadingi ukuthi amapholisa eze engenele egcine sesibopha sasa amapholisa maye sisebenzisa umthetho abantu yibo futhi abagcina sebekhala ukuthi amapholisa ahlupha abelondoloza umthetho besicela ukuthi aluba abantu bangaziphatha ngendlela elobuntu endlela ehloniphekayo kwenzeka ukuthi iZimbabwe ibonakale njengelizwe la nalo elihloniphekayo. Siyakwazi ukuthi abantu izimota sebethengile izimota, siyabona abantu bathengile, kuhle lokho ukuthi abantu bebele izimota bathenga izimota, lathi sinje siyakujabulela lokho. Kodwa indlela esekubonakala kudriver ngakhona, asazi ukuthi abantu bathembe kangakanani imota zabo, lizithembe okungakanani ukuthi selingaze ligijime lapho ubhale speed okubhale khona 40 umuntu agijime ahambe ngo-870 lapho ubhale khona 40. Asilandeleni ama-road signs, sihlonipheni abantu labahambayo. Abantu bona lezalukazi sesigijima, abantu becross umgwaqo begijima kuma-roundabout laphana, abantu bequmela abanye besenzayo. Enumber 1 ewangi renkini khona laphana, sicela ukuthi impela luba kuthiwa abantu bangaziphatha kahle, kusasa lizakhala yini labe selikhala ngamapholisa uma esethatha umthetho. Amapholisa aqondile, abesebenza eqondise ezinye izinto. Ziphatheni kahle ukwenzela ukuthi lingasoli amapholisa kusasa uma selibopha, ngoba esikubonayo lokwenzakalayo ayakujabulisa. Sonto enhle, siyabonga kakhulu. Ngiyaxolisa ukuba mude nami Studio 7. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu.
Lathi siyabonga. Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, elemelika izolo linanze usuku lukazibuse owatholakala ngomnyaka ka-1776 kwelebhilitane. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7 elandisa.
Abezindaba abeReuters babika ukuba uMongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuba namhla kusihlwa uza kwethula umbiko wakhe oqakathekileyo ngosuku lukazibuse ole-Independence Day. Ukhangelelwe ukuba uzahlangana lemuli zabakubutho esigodleni sikamongameli e-White House, lapho bazakosa khona inyama. Elizweni lonke jikelele, abantu abaningi bapheka okuthineneyo okudliwa lemuli zabo, njalo basemidlalweni efana leyabaculi ama-music concerts ukubuyisa ubuciko bokuthibilika nokufola okuhleliweyo ama-parades lokunye. Kukhangelelwe njengenhlala yenza ukuba kuzalunyathiswa okuthakazelelwa ngoZulu ama-fireworks namhla kusihlwa. Bambe bakhona na abadabuka eZimbabwe abancoma uzibuse wakwele Melika? Umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika ngomunye wabo.
Lilanga abantu abaselebrate ngalo i-freedom le-independence eyelizwe le-America. Beqakathekisa kakhulu i-democracy. Abantu bakhululekile ukukhetha ama-leaders abo okule-democracy khona kule-nkululeko ebantwini. Unlike amazwe okule-autocracy afana labo North Korea, labo China, labo Russia, lapho kule-dictatorship khona, i-America yona ipromota i-democracy umhlaba wonke jikelele. Ilizwe lakithi leZimbabwe lingafunda okuthize nge-America ngendlela abaselebrate ngakhona inkululeko yabo i-Independence Day.
Kodwa umnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF uthi kayincomeki inkululeko yawele Melika.
Independence democracy le-America abayiselebrethayo akulanto engingatsho thina njengabantu ama-African countries, amazwe e-Africa esiyifundayo kibo kumbe esikutholayo kikho. O-Martin Luther King balwisa kakhulu abantu babengavunyelwa ukuthi so independent democracy yabo yayiveli ngekho. And then kakhulu futhi independence democracy yabo sebefuna ukwenza ukuthi bayisebenzise bethi bully ama-African poor African nations countries.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Joseph Juma okubandla elibusayo.
Basuka bazenze bona obhuti omkhulu enye indlela yokuqala. Thina njengeZimbabwe njalo sisuka ebasundwini e-Afrika, asithakazeleli into leyi eyabantu abayenza lokwana esikuthi ngesingizi ngama-gay kumbe ama-lesbian. Kodwa bona bafuna ukubana bakufostele kithi ubana thina sikuthathe kunjalo noma kungekho emkhubeni wethu.
Elemilika lathola uzibuse mhlakafonto likazi 1776. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.
Siyabonga Gibbs Dube. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukukhonona kwabalandeli bebandla le-CCC kobulawayo phezu kohlelo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo kwesatshelwa ukuthi kuza kwenza abanye bengalivoteli. kodwa inkokheli yeCCC ithi abakhononayo ngabanqotshwayo ukukhetho. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Igama ngu Chris Gande. Asidibaneni njalo.